Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uza kamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanqabe lokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. Enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko.
Loba kuyiphisi nje item yesintu ifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe.
Kwenziwa inkulumo yozokubona ukuthi kungavulwa na imingcele yelizwe.
Naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngathi uvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha
kambe ibandla lezanu PF lingaba selisesaba uhlelo lweMDC Alliance olokumanyanisa uZulu phambilini kokhetho oluzayo na
i-leadership yethu vele i-intact wonke umuntu uyakwazi isikhundla sayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwemukela omunye njalo umuthi wamajekiseni e-COVID-19 othiwa yi-Sinovac ophiwe eZimbabwe ngele China kungelambadalo. Loba enkundleni yokuxhumana eTwitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthe indizamchina eZimbabwe izafika lomuthi lo namuhla, njalo yaphathiswa ukuza lomunye umuthi welizwe elingumakhelwane elingaqanjwanga igama. Lokhu kwenzakala inani labafuna ukuhlatshwa lokhu lisiba phansi kakhulu. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera utshele iStudio 7 ukuthi nxa abantu bengaqhubeka bengafuni ukuhlatshwa kuza kuba lodubo lokugcina umuthi lo ngoba ungalutho ukonakala ungahlala isikhathi. Ugatsha lwezempilakahle luthi selukhu lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kumaviki amathathu adluleyo. Sokuhlatshwe abazinkulungwane ezintathu 34,051 kuphela. Amajekiseni afika namuhla ngawokuhlaba abantu abazinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 300,000 ngoba umuntu munye uhlatshwa kabili. Uhulumende ubikwa esephakathi kwemihlangano yokubona ukuba imingcele yelizwe ingavulwa na kumbe ihlale ilokhu ivaliwe. Ikomiti kumbe i-task force eyabunjwa ngenhloso yokukhangela lolu daba ibikwa ikhangelelwe ukupha isinqumo ngasiphi isikhathi. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi basakhulumisana ukuze babone ukuthi imingcele ingavulwa na. Amanye amazwe angomakhelwane afana lele South Africa elomkhakha we-coronavirus osuxhwalile. Ukuvulwa kwemingcele lokhu kukhangelelwe ngabaningi ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othi umnyaka lo ubumele ulethe ububelo kwezomnotho.
Umnyaka lo ngumnyaka omuhle kakhulu uNkulunkulu sicabangile sibili wasilethela izulu esesile minyaka eminingi singaliboni. Izulu leli nje lacina kudala sibili. Manje lo nyaka hayi uNkulunkulu sicabangile sibili siyakubongela khonoko. Kuyajengisela bana nqandu uhambe kuhle sibili. Hayi lo nyaka sizavuna sibili okuzwayo okuzayenza ukubana ifood security yethu ibe nganeno. So siyabonga uNkulunkulu ngakhonoko. Njalo sesibongela njalo bana hayi uhulumende la useke tisile emithetho yethu nemigoqo ebibamba ezomkonomi naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngathi uvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha bese sicelela kube lobana uhulumende ayahambele phambili ayovula ezindawo ezifanana lasemabhoda amabhoda kavulwe ngoba abantu noma ungavula ngamabhoda babe lokho befohle sesilahlekelwa zimali uhulumende ade engazithola ezamajuti phela njalo sokusiba labantu abazangena lapha bengahlolwanga ubhubhane lolu olwe COVID ngakho ke mina ngibona ngathi amabhoda lawo kavulwe kuvule kuzovula esibili konke even laba bamabhawa kulantu abaningabasenza khona phana lapha abaphila ngakhona phana akuvule kulungisiswe ngoba nxa uzavula imisika lemkambo ombala emsika lapha emakhokhoba la lendawo ezishiyeshiyeneyo usuyekele ukuvula amabhawa yabo sithi pho benze njani labo amabhawa kumele bebuye besebenze ngohlelo oluphansi kwe-WHO banakekele impilo zabo banakekele impilo zabantu kodwa asivuleli indawo yonke ukwenza ukuthi abantu bengalibele kubelahlekelwa imisebenzi labo osomabhizinisi bengalibele kubelahlekelwa imali
manje nxa sikhangele ukubana abamabhizimusi kakhulu amancane bayakhala ngokubana imali bebengayenzi ngesikhathi kuvaliwe ilizwe kathesi pho ubonongani bazavuka njani bathini njengoba lo hulumende wabaphathisa kanye kuphela ubona kungasoze kube na liphutha nxa uhulumende engaphathisanga ikakhulu abamabhizimusi amancane
abamabhizimusi amancane ye uhulumende bekufanele ubana ngabe uyabaphathisa sibili kodwa nxa sikhangela ukuthi nxa uhulumende elaye engani uyehluleka kuhle phela ubana abamabhizimusi abancane laba bebe lama associations abo lapho bafakona izimali bancedisane futhi labo ngoba kwesinye isikhathi kuthi avuke uzenzele ungamelela ukwenzelwa akulanto ehambayo siyakufisa sibili njalo sikuthazele ubana uhulumende ngabe uyangenela aphathise osomabhizimisi abancane labo kodwa kungabi ngumgoqo phela ozaba yenza ubana behluleke ukubana basukume abayenze ama-cooperatives abahlangane ngama-groups batshayelana izimali into ihambe esikufunayo ukuthi bathole ukuthi kona bakwanise ukusebenza bame njalo ngezinyawo zabo ngoba siyakwazi ubana yikho lapho uvela khona imali eningi yezi-school fees yama-rent lani bese sithi mhlawumbe okunyesiyabe singakucela ukuthi laba abanikazi bama-buildings laba abasebenzela khona labo babe lesineke bengababulali ngama-rent masinyane khonapho khonapho bebayekele bebevuke behlume andibana ke beseqala ukubhadala izimali zangkhona nxa kuyuthi yilaba abathengisayo besebenza ngaphansi kama-city councils la atshiyetshiyeneyo bona laba be-city council labo ababonakale bencedisa ngokuthi kona befaka ama-waivers kumbe bebavumela ukuthi hayi yenzani ama-payment plan enu libe libhadala mbijana ngapha lizama ubana lani linjani livuke lisebenze so lokhu sokufuna i-effort yomuntu wonke sindawonye sonke sisebenzelana ndawonye abamabhizinisi beqoqana bodwa laba abanikazi bama-buildings labo bebuya futhi bezoncedisa khona ukubana kubonakala ukubana kuyancediswana njani abantu beze behlume beme ngezinyawo zabo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo umnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke ngendlela yokulondoloza lokukhuthaza amasiko kungxoxo wayiqhubele Studio 7 umnumzana Khumalo uthi ukhuthaza njalo abantu ukuthi bekhulume ngendimi ezitholakala esizweni sikamthwakazi kulokukhuluma ngezinye indimi ezifana ngesishona okungabangela ukuthi ezabo indimi zeyiswe asizweni ingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7
bonga leli thuba esilitholileyo ukuthi senelise ukukhulumisana labo sithe sihlangene siyinkundla esikhosisa komthwakazi ngapha savumelana ukuthi abantu kathesi emakhaya nasemisebenzini lapha okungeneliseka khona abagqoke isintu abasaziyo abantu baqalise nje ukugqoka isintu ngama-Fridays nje every Friday loba kuyiphisi nje item yesintu uyifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe sakithi kungaba khanya kuyinto encinyane kodwa izaba lomthelela omkhulu umbiko lowo siwudlulisile nge-Facebook kodwa siyabonga ukuthi sikumemezele khona lapho akudingi ukukhuluma okuningi ngoba kasifuni dlame sifuna nje sikhulume sithule inkosi yiyo ezakukhuluma njengoba ngiletha imbiko ngikhuluma abantu bangaze futhi bangena phakathi badonselwe phakathi kodlame abanye abantu ngoba kayisikho lokho esifuna ukwenza okunye osekumele sikuqalathekise ukuthi singaze sadonselwa ngabanye abantu ngendimi zabo besidonsela emizini yabo siqala ukukhuluma ulimi lwabo silapha komthwakazi komthwakazi silendimi eziningi sibili ngihlonipha zonke lezi ndimi ngoba ngezami njengenkosi yakomthwakazi asiqineni ngolimi oluza sikhulula kwamanje ulimi lwesiNdebele ezinye indimi lazo sizabe sizikhuluma kodwa lolo lulomutsho kule into esingayo singaze saphongudonswa nje uzwa abantu kungadingeki uzwe sebekhuluma isishona esabacindezele angilwi lasho isishona sihle kakhulu emashona lendi lulimi olumangalisayo ngiyaluthanda khonale kodwa lapha komthwakazi asimeni ngokukhuluma ulimi lwethu kunini sicindezele kunini siphongukuhlehlela emuva sinika abantu indawo engeyethu siyisarenda nje wonke lokhu ngifuna kwenziwa abantu kabavuma ukuthi bakwenze bazimisele ukuthi bakwenze njalo batsho ukuthi inkosi umzilikazi wesibili othi sikwenze lokhu kufanele ngokwabo uNkulunkulu alibusise khona ngapho kustudio 7 ngibonga okwamukela ithuba lokukhuluma lenkosi umzilikazi wesibili ongiyokhulumayo ngalesi sikhathi inkosi yabethwakazi ngiyabonga kakhulu mamhlanga inkosi libusise lonke khona ngapho siyabonga
lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo wazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo lokho sikudabalunye usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association yena othi bayakwamukela lokhu njengabahlali bakobulawayo
kuyakwevele kwenzakale khonapho kobulawayo phela kwezinye indawo ezigqadele emathebeleni kwakume khona ubabongile esikhondeni abemsakazweni uyagqugquzela nje ukuthi abantu bakhethe ilanga ethize lapho abazagqokela khona imvunulo yabo yesintu so ngokunjalo-ke isintu siyivele siyingxenye yabantu siyingxenye yenkolo yabantu siyingxenye yamasiko abantu njalo ungakhanya isekelo sombuso welizwe lezimbabwe siyakukhuthaza ukuthi abantu bahlonipha amasiko abo so ngokunjalo-ke siyakukhuthaza lathi ukuthi nxa abantu bengavuma mbe bengathanda ukuthi bazenzele khonokho bakwenza not necessarily ukuthi baye besenza isiko lesindebeleni umuntu lo muntu lesiko lakhe lanxa amasiko akhona ikakhulu nxa engawo esingune engenelayo namasutha ngenza okwawo amaxhosa ngenza okwawo amavenda enze okwawo amakhalanga amatuna amanambia okuqakathekile ukuthi amandebele layo yonke imhlobo balandele imvunulo yesiko labo
inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi liyakwamukela lokhu njengezakhamisi
khonoko kumqoka kakhulu amazon languza okwe wakhulunywa ngospika wephalamende umdenda sikwemunye imhlangano lapho eweteleni kobulawayo wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye kakwani ngokunjalo-ke kumele ukuthi abantu bakithi baqakathekise ulimi lwabo ngaze ufica umuntu ekubuza ngalipuluyo ulimi phendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho ukuthatheka ngendimi zabanye abantu besime ngakho umuntu ngakubuza ngesishona phendula ngesindebeni umuntu ngakubuza ngesindebeni nxa ulisuthu uphendula ngesisuthu khonokhela kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emandebeleni sile ndimi eziningi eziyizwe ezisibophela ndawonye esingathi kwakona we are united in our diversity
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association indima ezitholakala kusizwe sikamthwakazi njalo ezikusisekelo sombuso welizwe zigoqela isindebele isixhosa isivenda isisuthu isidonga isikhalanga isinambia lesivenda asizweni imbongi umthulisi moyo egcizelela amazwi kamnumzana Khumalo ngendimi ezehlukeneyo ezitholakala kwelikamthwakazi
yangithi sambona mthwakazi omhlala phana njengamanje insolopho MTM uDemet Godlomi Mahlabathali phansi kwelakithi lena bakithi isilo laphana bakithi inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakati bakithi inkosi yami abantu mabagqoke phela kodwa imqhele abantu bafake phela imvunulo yesintu sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani sibuyaphi sivusile phela amasiko ethu kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zouri butanu lingwe na lingwe bathu vahambare phela ziambaro zwashu zwa Tshivenda ziambaro zwashu rine bathu batshithu kiri dumela mole watse wa re kgoši e koba kgopela batho ba Modimo ore batho botlhano le bongwe le bongwe batho ba apare diaparo tsela tsa šitso re tsose phela ntho tsa rena tsa kgale re tsose setso sa rena rine batho ke tse gore olege mang loena umang lina kimang but baba utana lina so into umpona uriki wang yes kionantu ekopola ge hosi isilo isamandebele ya kopela mole Stanley Raphael Khumalo kiri bayete mzilikazi
lo ngumthulisi moyo imbongi ebisethula amazwi kamnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili. Ibandla le-MTC Alliance lithi umbiko ukuthi abaphikisa uhulumende bahlale phansi badle amathambo engqondo usethuse uhulumende weZANU-PF. Ngemva kwamazwi omkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa awukuthi kuzaba lombuthano othiwa iNational Convergence oletha ingxazonke zelizwe. Ibandla leZANU-PF lethula awalo amazwi liphikisa imbono le lisithi uChamisa usephelelwe ngumphako. Kodwa abalandeli bakaChamisa bathi sokusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selisesaba ngoba uChamisa esephume lecebo elingathwalisa nzima ibandla leZANU-PF. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kakhulu. Uyananzelela ukuthi ibandla lethu selile more than 20 years. Lile 20 years senza ama structures, senza ukhetho lethu, ileadership yethu vele intact. Wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe. Ende labantu abasisekelayo kabameleli lokuthi kumbe njengoba sithi ukuthi ukhetho soluseduze. Wonke abantu abasisekelayo bamelele lelo langa olokhetho. Ukhetho sizimisele kulo.
Yona imithetho elawula ukhetho elalikhala ngayo phambilini kokhetho lwedluleyo. Siyabona ukuthi kayi kalungiswa. Manje lizangena njani kukhetho? Yona imithetho engalungiswa.
Okuyiwo vele injongo esikuyo ukuthi ama reforms kumele alungiswe. Sizazama ngayo yonke indlela ukuthi kusiyafika lolo khetho, whether siyahlalisana ematafuleni, whether siyahlalisana ezitridili, whether kunjani, kuzamele kusiya kulolo khetho ama reform eselungile. Ayisiyo nto okubele siyincenge emuntwini, yinto vele esemthethweni, yinto vele esegudwini. Even lawo president Nangagwa leZANU yakhe bayakwazi lokho. Lanxa nje besicabanga ukuthi ukuya kuma reform kuyabasiza, kodwa kulolu khetho kamboni ukuthi kuzabasiza. Ikakhulu kulezi insuku lokho bencenga bevika ngeCovid, bevika ngeCovid, kodwa bona beqhubeka kuyaba imihlangano beyeza iCovid. Yikho konke lokho esilomlando ukuthi silibandla sikwenze.
Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla leMDC Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leBulembu eleNews Hawks libika ukuba sokule mibuzo eminingi nengi kulandela ukusayinela ukuba isibambiso sesikwelede sebhanga leCBZ okwenziwe nguhulumende emele ihotela yembano Mana Hotel. Lokhu kutsho ukuthi ihotela le ingehluleka ukubhadala isikweledi sizabhadalwa nguhulumende esebenzisa imali kaZulu eyemithelo. Imibuzo ekhona igxile ekuthini kanti kuyini okwenza ihotela yembano eseVictoria Falls eyaphawulwa ngumongameli Mnangagwa iqakathekiswe kangaka yona ingelani lokwenza lohulumende. Incwadi elotshwe ngusibalukhulu kahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi imuli yako Anira umlingisi wayesazakala ngelokuthi Bimbayi kumdlalo kamabonakude othiwa Studio 263 kumele iphathiswe ngokumngcwaba nguhulumende. Unira wabulawa ngabantu ababefuna umthathela imali kwele South Africa njalo isidumbu sakhe sikhangelelwe elizweni kuyona le iviki. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakaza bahle. Hayi, nyezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, zilohlonze ngempela, ziyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi amaNdebeleni ukuba bantu bakithi lingadadazeli liyele lahle. Ibandla elikhona komthwakazi, iMthwakazi Republic Party, yilo lodwa ibandla elizaletha inguquko. Okukhona lokhu konke sikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalutho. Khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangesibo bantu bakamthwakazi. Ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphi indlela. Asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bandla. Sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili. Yilo lodwa ibandla elizasincedisa. Ngiyabonga bantu bakithi, ngithemba izakwenze njalo. Esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu, singalindi singabe ngokukhamisa niphele. Siyabonga. Ye, salibonani, salibonani basakazi abathandekayo. Ya, lo msakazo yiwo sesithembele kiwo. Asalandeli imsakazo leyana efileyo yezano leya. Sesithembele kuwona lowo umsakazo wabantu. Siyabonga kakhulu indlela eqhuba ngayo. Okhulumayo ngumoyo ngapha eButswana. Indaba engikhathazileyo kakhulu emoyeni ekufundeni kwami izindaba ezinhleli zephulayo. Ngizwe mayelana ngendaba yokuxotshwa kwabantu ithirethi akusesilungu. Alani into imbi kakhulu, imbi. Ngoba ma ngiyaqathanisa la ngapha eBotswana, uhulumende kayenza into embi kangako. Ma kuthi abantu baxotshiwe, futhi kabaxotshwa, abantu bayacelwa. Becelwa benjalo, bese besiyakwakhelwa izindlu, ngabe imizi yokuhlala. Endaweni ethile abazabe beyivumelene lalabo bantu. Kodwa lokho kokuxotshwa kwabantu kuyinto embi. Yipho sibona amazwe ebalungwini begaxa izijeziso phezu kwebandla lezabo. Mina lokukhulu ba lezi jeziso ngezezano izano sithu si yona sifaka isijeziso kubantu ukuze abantu bakhale ngalezi jeziso. Izijeziso zezano ngenxa yokwenza kwazo okubi. Siyabonga basakazi, singathi ngaqhubeka linjalo lesakazi. Umsakazo indlela esakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu. Siyabonga.
Salibonani zihlobo nabangane leZimbabwe yonke jikelele. Okhulumayo uRosemary Ncube from Macingwane Plumtree. Engithanda ukutsho la ku Studio 7. Ngithi Studio 7 yalala. Alala Studio 7. Siyakuthanda Studio 7 ngoba unokhuluma iqiniso lonke, iqiniso lomhlaba silizwa ku Studio 7. Lokwenzakalayo emhlabeni wethu weZimbabwe sikuzwa ku Studio 7. Ngabe asuwe wena Studio 7 ngakonke okomhlaba sikuzwa ngayo. Njalo Studio 7 uyasiduduza. Uyasiduduza ngamaqiniso wonke kulumhlaba wethu. Siyabonga Studio 7. Siyadumisa ikhambani phambili Studio 7. Sihlale sisizwa amaqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 lenjalo basakazi, siyabonga umsebenzi lwenza. Mina ngani ngiba le nkinga mbijana le vaccine, not ukuthi kumbe ngithi kayikho right kanjani kumbe njani. Inkinga yami enlayo ukuthi ivaccine le abasekunabantu abaningi sibaziyo abahambile aba more than 60 years abayikuthi mabe fike bahlatshwa baphendukiswa thaka ayifanele ukuthi hlatshwa abantu abane 60 years and above. But then we must beka kahle sithola ukuthi i-coronavirus kakhulu ihlasela abantu abadala abayikuthi yibo 60 kusiya phezulu abale immune system engani si down. Kanti manje le eyalapha le vaccine ekuthiwa ifuneka ama 18 years to 60 kuphela in between. And mbeka mbona ngazani le yi-age group eyikuthi almost i-immune system yabo isese right. Ngiyosenzoba lo mbuzo ukuthi sabona umsekeli kamongameli ehlatshwa kanti nakafika 60. Hayi, ngiyabuza nje, ngizibuzeka nje bazala ngingathi ukuthi.
Hayi, selibingelela ku Studio 7 ngabe linjani? Yeah, hayi, inkinga nje ukuthi liyabala amanyama amalokuzeni ama voice calls bathamanya lwabala angathi inkinga likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi San Maphosa kaFusi Manuka Ward 1 Lucas. Into engifuna ukubuza ukuthi kanti vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasiselwe nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke ivaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu behlehlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngale vaccine kuyini ngoba asikhululekanga. Umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiqhelileyo epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe asemise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-AstraZeneca alokhu esiba manengi ngoba lomjovo ubikwa unqumisa igazi labanye. Amazwe yasemise ukusetshenziswa kwale ijekiseni yagoqela iGermany, Italy, France, Spain lamanye. Kodwa inkampani le ithi okwenzakalayo akulani lejekiseni le ngoba phakathi kwenkulungwane zabantu esezihlatshiwe kulabantu abangamachumi amane nje kuphela ababe lodubo lokunquma kwegazi. Kodwa kwele Melika kulamajekiseni amathathu kuphela asetshenziswayo athi ele Pfizer, Moderna lele Johnson and Johnson. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngokwegcikwane le-coronavirus lapho ahlala khona.
Igciwane le-coronavirus lesasekhona noma nje indawo eziningi-ningi sezivuleleke kodwa sinazelela ukuthi akhona amanye amabhizinisi ake athi wona cha abangeke bavumele abantu ukuthi baze kumabhizinisi abo bengafakanga imaski njalo bebegqugquzela ukuthi abantu kabazame ngazo zonke indlela ukuthi bayohlaba ijekiseni leli ekucatshangelwa ukuthi liyawuvikela lowo mkhuhlane. Kodwa hhayi lona igciwane lisasekhona abantu basesebaningi impela ababanjwa benalo njalo abagula ngenxa yalo leli gciwane.
Belokhu bekhona yini obazwayo besithi abasoze behlatshwe ijekiseni le-coronavirus?
Lapha nxa sekusiza ukuhletshweni kwamajekiseni baningi kakhulu abantu asebebonakele lapha bekhuluma mpela ukuthi bona ngeke bakuthakazelele ukuthatha leli jekiseni legciwane le-COVID-19. Bebika izizathu eziningi ezishiyashiyeneyo phecelezi nje ongathi mbekafitshane abaningi babo bathi kabawuthembi leli jekiseni ukuba impela ngabe liyavukela lo mkhuhlane. Kungabe lokhu kuyindlela nje yokuthi laba abenza le imithi bazenzele imali nje kodwa imithi yabo ingela msebenzi kangako kumbe mhlawumbe ngathi ingawuvikele umkhuhlane.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Get the money made, now we supplying on a daily. Yeah. Spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Turn up. Now we connected like so. We connected in the streets. Moroi, moroi, moroi. Waking up and get the money made, now we supplying on a daily. Spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Now we connected like so. You see me? We connected in the streets. Connected in the city.
Qibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzakwamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko. Silugcibake lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini ku www.voaindebele.com.